Nababantu uthe buthali mfonelana labo mbuya emsebenzini ukuthi hayi madoda sihambeni siyolala sisenkonzweni. Safonelana kanjalo sithe uma sifonelana kanjalo ngahlangana labo khona othalent kwalo otholileyo ethezi uthalent moya. Sithe sisuka lapho ke siyi-4 saphuma. Sithe uma sifuma kwe-talent siqonde e-Church, omunye uhlalela eceleni ngaphe 12 13 so wasehamba nabana belo talent selesilo talent bathi hhayi awuthi sidlule ngapha sithatha izembatho. Uma sithatha izembatho sizathi lathi sijike sizahlangana phambili linahambani straight sizahlangana esontweni ngo uselese sithi hhayi ngizohamba lo talent. Bayehlukana nabo kanjalo thina saqhubeka saya enkonzweni. Badlula bethatha izembatho ngoba lohlala nabo uthe bafike bathi hhayi thina ngizembatho yejakhethi sisaya esontweni siyalala sikhona ngalo esontweni. Thina ngabe safika sahlala kwaze kwathi 1 hour and a half and then ngiyafona. Siqeda ukukhuleka nje satshana nje ukuthi anaba kanti phela bakhetha isikhathi and then ngalokho
sasuhamba njani
khonaphoyangikhona ifoni yakhona yasibanjwa ngomunye ubaba oro ngumteli lowa ubaba. Uma ngithi ngambuza ukuthi anaba abantu sebethomile bachisiwe ngithi into leyo iyenzakale nini sokule 1 hour yenzakalile into leyo kodwa hhayi abantu laba yisizo ngizamile ukuthi ngizamindwelelo engimaziyo ngoba ugcine senikeza ifoni babaseka bathola nezembatho bakheke basejike nje khonapho. Kwasokuyi bathi kwaqhamukela icuku labantu lomphakathi yilo lifike litshana kwabantu. Yikho kuqala kuyikuthanga abantu kanjalo baze bathola. Thina lathi siyasabile ukuthi sihambe ngaseneseyami isikhathi sathi ingcono silale sisesontweni ngoba umphakathi awuthendisi uyasilisikela lawe salala sisesontweni and then savuka ekuseni ke sisiya khona ngalo lapho abashisele khona sathola amagenenti abo ekhona fana duzana lapho abashisela khona amagenenti abazange beyachise sabe sifika sigoqa amagenenti siwathatha ke siwasezindlini zabo besingabuthananga sonke nawo nalaba kwekhezi thina besingabena kuloo itholotho.
Amapolisa athini ngodaba lolu njengoba abantu laba besiya enkonzweni bagangadwa bathiswa?
Bathiswa ngamataya thina sithole vele bethisiwe kodwa bengekho sebebakhezi. Amapolisa besingakaboni ukuthi bekhulumisane nawo but kube nabanye abancedisayo and then laba abancedisayo bathe bazohamba la bepolisi beze ukuthi kati laba abantu ababili ababuleweyo kwelezombatho lithi kuhambe njani.